9th of January.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha emasouthen izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokumangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu asiseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike 1,978 belegciwane le-coronavirus, labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,582, labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esesitokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UChingono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi uLazi Mncube weHarare esethiswa icala lokuqamba amanga ngemva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, when Hopewell Chingono appeared for the first time in the Magistrates Court on Saturday, the 9th of January, the statement and
application. UChingono emiswa phambi kwedale lomthethwandaba ngoMgqibelo. Sasingavumelananga lokubotshwa kwakhe ngoba wabotshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhitshwa lidale le-Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho yikho esikutshele idala.
umchuchisi unkosazana nensi chandaka ona yena upendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hatshi esalotshwa ngo-2013 ngakho ke uthi kusemthethweni ukubotshwa kukashingono kodwa unkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esitsha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala unkomo uthe ukuhlukunyezwa kukashingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenza izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezingalaphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe luba ukubulala umuntu.
He is not a teacher a prisoner. We wouldn't want to get into the attitude of the court.
Galacala elikhulu azifuna ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajele.
The public prison officials that was uncalled.
Umkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uChingono ehlukanise lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecatshangelwa ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa. Kudumeli bezengeza West uMnumzana Job Sikhala othesa icala elifana likaChingono umise emthethwandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bam uthi uSikhala uhlukumezelwa ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Watching to court we placed complaints before the court relating to the inappropriate.
Sikele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uChingono. Idale lithi lizazivisisa ngodaba lolu
kusasa.
UChingono loSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwemunye yokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othile umntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapholisa acinise kubo uChingono loSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeni seMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esaziza ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye sithi sayicala elifana lababili laba. UMahere ukhangele ukumisa phambi komthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMathebeleland South uMnumzana Solani nje eminyama moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokhu mangathi hlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakusho ukuthi leli zulu ngendlela ezengaliyana kakhulu ngike ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku. Izulu liyana khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana imifula igcwele amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala gcwele kathesi imisenya isivuthe phansi. Izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile. Ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzwe ukuthi ilanga lezulu
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala.
Babu Gandhi sibe sijabula sifithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngayo ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile Baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi ase yelo umumbu khona laba limumba ngikhulumi sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungene ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona abagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bidala onyaka zatha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kuthi akusoze kwavuka kuthaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu.
Umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sebulilima siphinde saxoxa lo kansela wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba.
Izulu liyana mnumzana okwamaqiniso suku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu bakwanisa ukuvuna yelo labana abafaka imikuba basebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu langona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe loku sokusibayelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa baya bengasebenzisanga khonoko.
Ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona.
Ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hayi ukuhlakula abasahlakuli sekwenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakulezi so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hayi izulu kubantu balungiselele ukulima hayi izulu eli-right ukhuna because ngesinye isikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khona okuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa la zinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane.
Lo bekungukhansela wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima. Ibandla lamademokrasi ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni uMongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale le-House of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le-House of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe. Labanye abakubandla lama-Republicans bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edalele Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani umnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi kuzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump esephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwena eMelika uthi benza kahle abafuna ukujezisa uTrump.
Sephomgura ahanje nengqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume kangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidile yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyilusa.
Umnumzana Phanda Moyo ohlala kumnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli. Sibona umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona abayi-4 kube baphelele khona baba. Sibe sesibona futhi ke icala lelelezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
Umzala hloniphane Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi khona ukuqilwa nokudlelezelwa kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza bakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
Umzala Alec Nyati uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe lethu lithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi. Asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sizayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa umnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into ezakale e-America into e-right. Mina kangisona into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo. Ulwela ukubusa. Ulwela isifunda leso asesirojwa ngamademokhrasi.
So labantu bambalwa asebotshiwe ngamapolisa besethiswa amacala ongena eCongress okungekho emithweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale leSenate leHouse of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeMelika yaba kumdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane lomongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli Yoweri Museveni oseleminyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bakoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa belecoronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe legciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leyelimi. Abalwela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uZulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufa kwamapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini. Ama-cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kutsho ukuthi ngabantu ababethisa amathuba labo kule ngxenye baphile nxa bethole izikhathana okuncane ukubathengisa. Enxenye kodwa siloke sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawo obekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses lemkambo le evalelwe phakathi ngoba singa-deployed nama market bailiffs abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ngokuthi balandele izinqumo lezi. Silamandla ukuthi sikwenze khona okunjengenhlanganiso ezimele abantu abazisebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake inye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross-border trader. Abantu engathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe ezama-vendors khathesi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini. Ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bayakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la-last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithe ncincincincinci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana and okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphonisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bheki Impilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma ubani nje engenancwadi uyangena ethawuni e-Johannesburg abhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapholisa la maye ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown oyiwona ade ufakiwe. Noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekuthisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokishini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi bekunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho kutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqetshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalo nyaka bazabulawa indlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kwele Zimbabwe.
Ibhora lavalwa, amakhochi aphila ngebhora kwale muli, kumele bethengele abantwana ukudla. Sicela nje o-businessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngama-food hampers ngoba kunzima. Sesiphelelwe, sesithembile ukuthi lo nyaka kuzaba lo mehluko. Ibhora lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhora.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okutshiyeneyo edolobheni lakoBulawayo manje kulezi nsuku akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjiwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaVeti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zasithi amebe after 21 days sesibuyele emaground but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza especially kwakule other things that we were supposed ukuzilungilungisa. Sitshaya ama-final touches njengeteam eqala ukungena u-Division 1 but asakukwanisanga khonokwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisele ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but waba frustrated kakhulu. But ekucineni okuqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisefu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane. Lo nyaka inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela, kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sengakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Milan.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.